Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi usezaqalisa ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa nangezombusazwe.
Njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNUST uMswati Fortune Donga usebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka.
Lolu hlupho lwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjengebiomass yena le nkuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Idale lehouse elakwele Melika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye liqalile njalo ukwemukela ubufakazi lidinga ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isaziso sikahulumende kuthange sokuthi useqalisile ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa nangezombusazwe lapho isinikezwa abalimi. Uhulumende uthi usethwale inhlanyelo le eziphaleni zeGrain Marketing Board ezigabeni ezigoqela elusulu eBhinga, eNkayi, eLupane njalo ledolobho lakoBulawayo. Selitholile lalo ezinye impahla zokulimisa ezigoqela imvundiso. Lisalindele inhlanyelo le. Asizweni ingxoxo eyenzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Nxa kuyilolu hlelo lwentwasa angithi ngugajombo, angithi kufuna abantu abaseselamandla okucabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi wenzele ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo, ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asekhejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisi yokwenza njalo ukugebha lawo magodi abazuzilo ngokuqalo. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu. Kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengitsho lakhona emadolobheni lokuthiwa i-network? Bayazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani? Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama kwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula kwezindawo, bakhwele entabeni lezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengengakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. laba abangabe bezama uphendula yilaba abangabe besebenzisa amathalakitha nxa belimali. Angathi ngihambela omunye umango wokhodlwayo ngabona yayibezama sibili kodwa komila kuphenduleki njengoba nelanga libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo la madonga okunye sekucakile. Ungazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu nenhlanyelo yona leyo ephuba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele beyengezelele. Ingaba khona kodwa-ke kayiduli lo muntu phansi kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi uyabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uphinde waxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayisa abalimi ngemihlobo ehlukeneyo enhlanyelo.
Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni welakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayi le efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi long season variety. So mina ngiyayinxwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzele nini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili kunye okumele sikunanzelele ukuthi kasibuyele nini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Sorghum, pearl millet and finger millet. Ngibona ngani kuzasiza ukuthi lanxa sohlanyele sibili umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo ukwenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngalindlela ebesikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Mphinde njalo ngixwayisa ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane, nxa uma ngwakini uvuma umhlabathi, kasizamenini ukuthi singahlanyeli into eyodwa kuphela kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk mitigation ukuhlanganisa, ukudiversify kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende angasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number one, abalimisi bethu ngababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu eliningi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso. Esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvutsa intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khonokhyana. Sengibonile kwezinye indawo ezinjengabocholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagoda khona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngilethemba singaba sizaba lesizini kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulo sakhulayo umswati Fortune Donga ofunda ekolijini le National University of Science and Technology NUST kwaBulawayo osebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka. UDonga uyahlanganisa lokhu lezihlahla ezingafunakaliyo ezibulala izifuyo zingadliwa lokunye okunjengamakhafitha atholakala kumankampani abazayo abakuthi ngesilungu i-biomass. UDonga odabuka eNkayi uthi wakubona kufanele ukuthi aqale uhlelo olunje ngenxa yohlupho lwamagetsi. Ugeina kumede saidi weStudio 7 uxhumane loDonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Project leyi ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era laphana ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngananzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yena le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi, zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Ungasichasisela ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho enzuka khona eNkayi kule company eprocess amathimba kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. Ungananzelela ukuthi ku-community enjengayona leyana eNkayi kungasetshenziswa la ama-resources enjengayona la engikhuluma ngawo i-waste yamathimba aproducer ekhampanini yona leyana eseNkayi eprocess amathimba labo lama-invasive plant species ona lawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khona phana eNkayi sikwazi ukuthi maybe siziphekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga abadle imicabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Kiwa sithi khona necessity is the mother of invention. So ngangokuthi zonke izinto zonalezi esizibonayo, radio yalesa yekiyo, i-news zonalezi, ama-globe, ama-imota, anything esikubona nje sikusebenzisa insuku zonke khona lapha kwaba khona ngenxa yokuthi kwakudingeka ukuthi kube khona. So nanzelele ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lwamandla kagetsi, amagetsi ayashota kakhulu eZimbabwe lapha. Singakhangela in terms of into eziyama-load shedding, iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashota. So isikhathi esiningi kuya kule-load shedding, ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakali i-solution maybe engenziwa locally, sebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta.
I-biomass le esingayithola lapha elizweni eZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe i-estimated ukuthi ngaba le energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuya kwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources ona la esilawo eZimbabwe. Ngasenanzeya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importer from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load sheddings lokho esiba khona. So nganazela ukuthi kule gap khona phana kukhona okufanele kwenziwe.
Lenzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Ngananzelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukugenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo, since vele kasila asizenzela into yabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So nxa watholakala indlela elocally, ithola eyenziwe locally njalo e-friendly to environment ukuzama uku-cover that gap kungaba into enkulu kakhulu.
Lo-ke ngumswati Fortune Donga osakhulayo oqhuba izifundo ze-science ekolijini le-NUST kwaBulawayo. ELeBotswana lithi uqakathekile ukubumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kunye le kuyindlela engathuthukisa isimo somnotho walelo lizwe. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseGaborone kweLeBotswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango ewuthetheyo ukubona ukuthi amalungelo esisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemsebenzi kweleBotswana, uNkosikazi Anna Mukheti, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa lamanye amazwe emhlubulweni we-SADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers,
uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama labobaba okugoqela abokuza, kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mokheti uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulesisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi silezisebenzi ezinjani, njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Sithuma okukomite bumba ugwalo lwe-Diaspora Policy uthi amazwi kamphathintambo Mukheti ayihlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kweleBotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminista mahle kakhulu. Ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma-migrant workers, kwenze lobani loba khona lapha eBotswana kwenze abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuka eSouth Africa kuzoza lapha. But amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
UJuma uqhubeke esithi eleBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kwele South Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha oqakathekileyo ukuthi umuntu abe lamaphepha, nxa yonke into yakho ihlangene akula hlupho lapha eBotswana. Akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu wokuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi ayamahle kangaka, kupha at least i peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza, ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo ezinenxa ukukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona emazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubonwe ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe ikakhulu emazweni angumakhelwane bahlalela evalweni ngesikhathi uqonga ukuthukuthela kwabokuza, amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 yezilamaphepha okusebenza osemthethweni kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi esinye sezigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zathathela imali edlula isigidi esisodwa $1.1 million zizisebenzi ze-ABC Auctions eHarare sidutshuliwe safa ngolwesithathu. Ezimbili zalezi zigebengu zibanjiwe zamiswa emthethwandaba izolo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe ohlanganani sanganayi World Tourism Expo uhamba kuhle, njalo abavela kwamanye amazwe bathi ilizwe leZimbabwe lilezemvelo ezibukekayo okokuthi bazazisa umhlaba wonke jikelele ngazo. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Okay. Thank you very much, Studio 7. Thank you very much, Studio 7. Mbonge labantu ke abanengi aba kima bekhuluma bethi hayi nathi singama political analyst nathi siya analyze ngeze indlela siyehlukana ngemibono kodwa iline i1. So into engenza manje ukuthi sikhulume lapha ukuthi ayikho into engaqali kusabhuku, yonke into iqala kusabhuku ngoba kuthiwa i crawl head. Crawl head is that is an English way of talking. I'm not answering anybody, but yonke into lesithupha sakho uthola ungeke vele noma uthule ufuneka usabhuku. Usabhuku is a cheap whip yento zonke. So we can nyanyisa udelela usabhuku, but I'm not talking about osabhuku bezanu. I'm talking about ama traditional sabhuks, abantu abavele bekhona right sendlula lapho. Hayi bantu, into ekhona ukuthi asiqhubekeni sihlaziya ngendlela esifonisana ngakhona. Yonke into iqondile, iqonda ngokuhlanganiswa imiqondo. Liyabuya le answer yodwa, kodwa uma lingahlanganisanga imiqondo alibuyi ne-answer. So into engiyikhulumayo ukuthi hayi bantu, mina lezanu ngamanzi le oil akuhlangani. Thank you very much, bye-bye.
Studio 7, linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezanu phepha abafana nabogawuli ukuthi abantu abanjabo ugawuli bababuyisela intuthuko yelizwe emuva. Ugawuli mayeza kukhanya ebhovuka, ebhovukele umuntu onjengomnankagwa, umuntu osebulele ilizwe, umuntu obopha abantu, obopha amababantu aphikisayo, kodwa uzwakale ebhovuka. Kanti wena gawule utholani vele kuzanu p f, ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into oyitholayo? Ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu p f, kukhona ungakwenza uphokuhamba ubhovuka kuphela. Abantu bangathi basole umnankagwa bhovuka kuphela, utholani lo mnankagwa lo ungathondi kakwazi ukuthi kulo muntu othiwagawule onjengawo awuyayanyisa gawule. Mae angizama ukuziqoqa mani kambe abantu bathi bedubeka ngako ukuzwakala ubhovuka sibidi uzisekele umnankagwa sibidi. Ha, uzodula abantu bemashonaland shuwa sebesole umnankagwa, kodwa unto kubhovuka kawutholi lutho. Umuntu wemota yakho nje ihambe isikontirini gawula lutho nje. Alisizile ukukhetha ama-central committee, wona uzange wakhethwa ngisho umantu manje sikhundlela soyini ukuthi ungwezanu p f kuphela. Ha, zinuka amakhwapha mani.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7, linjani? Mina igama lami ngukholisani Ncube, ngitholakala esigodini. Uhlupho lwami luyilolo lokuthi ngizwa bethi sebefuna ukusiqumela amawadi, baqume ama-district lapha. Angikwazi ukuthi bafuna ukwenza njani kahle kahle, kodwa into ekhona esiyaziyo kuhle ukuthi kuyipolitiki nje. Bazama ukuthi uyakwazi umnanga wakuthi ngiyabulala okhulu bethu, labo baba bethu, abazali bethu babulawa nguye. Namhlanje sebhodi ehambe etshela abantu esibalutshwane kumele ama-constituencies aqune. Sicela ukuthi akasichazele kuhle ukuthi ukwenza njani khonoko, ubulutshwana bethu bomhlupha ngani.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke izihlobo zami? Ngicela ukungazitshi igama yemphendula linkulumo ukuthi khona ibhinga iyalungiswa. Hayi, abantu bengabi bhukubhuku, ibhinga sikuthi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi, ibhinga ilungisela ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala pha bawusa khona. Hayi ukuthi ibhinga ilungiselela ukuthi khona kumbe kukhona khona kulantwe khona, ibhinga ilomkhonomi omningi abawutholayo lapha, so yikho belungisa imigwaqo ngesikhaphe kaphi. Okwamavoti hayi, kungelinye isayidi kwamavoti, kuyelinye akuhambisani lamavoti lokuzihlobo. Hayi, khonomo lapha ebhinga sithumacha abawubonayo abawuthola mabepopola, yikho belungisa imigwaqo ukuthi imoto zabo zihambe kahle maziyalayitha lowo mkhono, yikho engikubonayo lokho mahlabezu.
Ku-Studio 7 amavuko njalo. Ya, bengithanda ukuthi ke ngithi ngikhulume lomdala okhumalo la othi khona amasubhu emashonaland avotela abantu. Enye i-speculation lamanga amanye asuka ahambelani lo muntu bethu njengabantu besintwini, especially ngezibongo zethu eziqatha. I don't think kulo sobhu kungavotela abantu, never in this world. Mina ngike ngakwenza ovota lokuvotisa lokhu, ambona usobhu yangena u-ballot box esiyavotela wena. Usobhu of course engahamba nawe ehambe labantu bakhe kuthiwa kuyavotwa, but kangeni labo kubhokisi. Akula party enye yo-opposition engakuvuma khonokho. Angikwazi ukuthi ukhumalo that kind kind of information yena uyithatha kuphi kumbuya bekhona emashona leni nxa kuvotwa engasichazisela ukuthi kubona njani konoko kungakusenzakala that's highly highly impossible Mr. Khumalo asazi ukuthi wena kumbe nxa sihlala singekhanga siyavota kambe ungabona ukuthi mvotele bani even unkosikazi wakho it's so difficult ukuthi ubone uvoteleni ingasuka livumeleni ukuthi uyavotela iphathi wena oyifunayo afika avotela iphathi ayifunayo yena so it's not true ukuthi kuthiwa abantu kudala ababevota kusaselotswangirayi wayekwazi konke lokhu is political propaganda efana lezanu ophongqama amanga asegcekeni akula muntu ongena nomunye ebhokisini ambondi liqiniso khonoko indlela izanu esiyisebenzisa kaleso kurobha ngeyokuthi bethi umuntu lo kafundanga akwazi ukubhala umuyisilima ngizamvotela that's the only way they can use not ukuthi usobhuku uyakuvotela that's not true asoqiniso lelo baba hhayi lapho-ke hhayi amashona amabi sibili kodwa ungafiki ukusi-extende njengenale
siyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu umsebenzi ngithanda ukuphawula nje kancane indaba yamadoda lawo e-ZANU PF engweza bayikhulumela kakhulu bayikhulumela futhi i-ZANU PF ingelayo ngitsho leyo odwa into ebambeka abayenzayo since 1980 ilizwe lelo belithe njola e-afrika izizwe zonke ze-afrika bezisezimbabwe including lama-South Africans wona la asechuma manje ebekwazi ukuthatha imfundo ngapho njengamanje iZimbabwe sokuyinto elihlazo noma ukuphi nje ungathiwa ngweZimbabwe nje eyi kuyabe sokungani ngenye indlela bhekwa ngenye indlela kanti-ke amaZimbabwe khona bafundile bale discipline kodwa basahlonipheki ngenxa yehulumeni yeZANU PF le yabamba umbuso 1980 namanje abafuni ukuvuma ukuthi bahlulekile ngilethemba ukuthi lokhetho luzayo kumnyaka ozange bavume ukuthi bazawu behlulekile ukuthi abantu bakhetho omthandayo so mina bengicela nje ukuthi ngabe kuyangami amaZimbabwe nje ngaba ukubona khona ukuthi eZimbabwe ukhetho lwe-election friend phase ZANU PF vele ngeke isaluwina kodwa ngeke isavuma so bengicela ukuthi amaphatha njengabo CCC ebezama ukudinga ama-reforms azaba better ukuthi next year i-election ibe friend fair iZANU PF leke esikhohlweni ngayo kunini bakithi nkosi yami kunini sibuswa iZANU isehluleka ngisho naye nengane encane yabona ukuthi iZANU PF ihluleka i-education ayisekho izibhedlela zikho imigwaqo ayikho akusela nto ekhona intuthuko ayikho kulela ilizwe nkosi yami intuthuko ekhona ekubantu abantu abazenzelayo ukuzizamela ukuthi ubone mhlawumbe umuntu yakho indlumbe mhlawumbe umuntu ugubha umgodi umuntu uyazenzela yena kwayena ihulumeni yakhona iyamcindezela siyabonga
ningabe ninjani kustudio 7 athanda ukubingelela amaNdebele wonke nemoli zakwaNdebele umhlaba wonke nje jikelele ikakhulu labo engizalwa nabo uTryfino Ndaba ezinhle ubekezela unkosi umzingaye ayanda noAndi ngibuye ngibingelele njalo unkosikazi nabantwana bethu uMbali uMinenhle noMbongeni ngithi nje hayi niphile niphile bakwethu ngithanda nonke ngingakhohlwa abasakazi bethu abestudio 7 bonke ngibuye ngithi-ke kumfowethu lana umakhelwane wami uThuso Khumalo ngithi mfowethu ngiyabonga kakhulu you are making us proud bengicela nje bonke laba bantu badlalele ingoma ka Love Mama Jaivana ethi anginamali ngiyabonga msakazi
hayi lathi siyabonga balaleli bethu ngamazwi enu la elisithumele ku 12 number ethi yona +12024650318 hayi sikuzwile ke mlaleli wena ofuna uMajayivana isikhathi ukuthi lamhlanje asikho sizadlala ngevikezayo uMajayivana kwezemelika idalele the house elakwelemelika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye luvumelane lamhlanje ukuthi livumelane izolo ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele azohlolisiswa abuzisiswe phambi kwalo esipha ubufakazi leli dale liqalile njalo ukwemukela ubufakazi izolo ngemva kokuma kwamaviki ambalwa lifuna ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela lo owachiya abantu abayisithupha abanye bengamapholisa befile hayi isikhathi sesingasavumi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ezinye izinhloko zendaba osakhulayo ofunda ekolijini leNasty umswathi Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi njengoba ngichilo ke isikhathi sesidliwe ngumangoye abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa indaba ziyaqhubeka kusihlwa ngo 7.